Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikutshoyo ukuthi hayi siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki, kanti lathi siseselomlando okuyalungisa ilizwe lethu lakomthwakazi. Akusizi ukuphatheka kudlame lwe-South Africa, thina ngapha abantu bethu besehluleka ukuthi bayelungisa uhlupho olukhona lekomthwakazi lathi saludalelwa yihulumende yezanu-PF, ihulumende yamashona eyabulala abantu bakithi ngombhuqazwe. Kanti ngakwelinye icele sisananzelela ukuthi ngesikhathi kubusa uBaba uZuma abantu basekhaya yikho lapho abathole khona amaphemithi, ngithi izincwadi zokuhlala kwele South Africa. Yebo siyazi abaningi siyasympathize sibili sikhala loBaba uZuma, sinanzelela ukuthi akumfanelanga uBaba uZuma ukuthi ebe ngumuntu owabotshwa wahlukunyezwa ngesikhathi se-apartheid kusabusa abamhlophe, usezohlukunyezwa futhi sebuyele ejele kathesi ngenxa yokubotshwa ngurhulumende womuntu omnyama, yena lo urhulumende wayesithi ulwela i-black majority kwele South Africa. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi i-ANC leyi eloSiri Ramaphosa akuseyiyo i-ANC yayizolo, i-ANC ethwale nzima kuma-trenches yilwisana lohulumende woncindezelo wabamhlophe. Abakithi ngakho siyabacwayisa ukuthi hayi abangaphatheki kulolu dlame ngoba siselomsebenzi athi kumele siyewenza kwelikamthwakazi ukuze ilizwe lethu libuye.
URamaphosa uthi usethumele ibutho lezinye ingatsha zomvikela ezithiyeneyo ukuyalwisana lodlakela lolu. Ngokubona kwenu lungaqedwa njani?
Ubaba uJacob Zuma kakhulule. Sizananzelela ukuthi okunye okufelwa ngubaba uJacob Zuma yi-black empowerment owayenza kuzizalwane ze-South Africa. Mhlawumbe okungajabulelwa ngubaba uCyril Ramaphosa labamhlophe, ngoba sinanzelela ukuthi umnotho wase-South Africa usaphethelwa ngabamhlophe abaqhubeka mhlawumbe bengcindezela abantu base-South Africa bamnyama. So ke konke lokhu thina nxa sikubhekile sibone ngani kupolitically more than kulokuthi uBaba uZuma uyehluleke ukulandela umthetho wokuthi kumele aye kuma phambi kwenkantolo kumbe phambi kwekhomishini kababa uZondo.